Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela uStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khopelithi seliguqula ibizo libe yi-MDC Alliance okuyilo eliza lisebenzisa ukhetho emcimbini eliwuqhube namhla eMorgan Tsvangirai House eHarare. Amanani avezwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke aveza ukuthi sokulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla.
So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benandlulele ukuthi bayagqoka amamaski. Sesinetendensi yona leyo ukuthi hhayi i-COVID isihambile, ilanga selitshisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hhayi noma kutshisa noma kunjani i-COVID lobu khona.
Sixoxa lesinye sezakhamizi zemadobo esesihlala entabeni sibalekela uDlakela kulandela udaba lokutsheketsha kulindawo.
Ekhaya sesoke sikhathane sincane sikhamule sibone ukuthi akunamuntu ongabaduzela ekhaya. Singene sipheke kube sehlele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khophe namhlanje liqhube umcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi lanye i-21 selokhu labunjwayo embuthanweni obusesigodlweni saleli bandla eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho eliveze ukuthi selizakwaziwa ngokuthi yi-MDC Alliance. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kulokulisana phakathi kwebandla leli le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzane uSonchamisa, MDCT ithi yiyo yodwa elemvumo yokuthakazelela lolu suku. Ekhuluma kulo mhlangano onobhala jikelele webandla leli, umnumzana Douglas Munzura uthe i-MDCT ilandela izinqumo zedayile Supreme Court ezokuba owayehola leli bandla umnumzane uSonchamisa lenkokheli yaphezulu beme ukulikhokhela. Uthe ibandla le-MDCT kalisoze lime ukuxotsha abantu edayile ephalamende kanye lakumakhansili esithi amalunga axotshwayo yilawo angahloniphi isisekelo saleli bandla ngokulandela ibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Umnumzana Munzura uqhubeke wathi akumangalisi ukuxotshwa kwamalunga edayile ephalamende labamakhansili. Esipha umzekeliso womnyaka ka-2014 lapho owayekhokhela ibandla leli umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umnumzana Thelayibithi labanye bakhe ngemva kokuba behluleke kulandela imithetho yebandla. Umnumzana Munzura uthe i-MDCT isixoxisane labameli bamazwe afana le-South Africa, Malawi, Britain ne-Australia emizameni ukuxazulula inkinga ezibhekane leZimbabwe. Umkhokheli webandla leli unkosazana Khuphe utshele amalunga alo mhlangano ukuba amalungiselelo ombuthano omkhulu owe-Extraordinary Congress aqhubekela phambili.
Ngiyazigqaja ngomhlangano lo. Umhlangano owazalwa yizisebenzi ngo-1999. Umntwana lo ebelethwa wangena kukhetho elenyanga ezilutshwane. Sancintisana lebandla elalileminyaka engamashumi amabili kodwa sathola ama-seats angu-57.
Unkosazana Khuphe utshele abakade besemhlanganweni lo ukuba ibandla lakhe lifisa ukuba imuli yeZimbabwe iphile impilo engcono.
Ilephupho, iphupho lami ngelokuthi uzulu wonke eZimbabwe abe lempilo engcono. Ngilesifiso sokuba abantwana beZimbabwe babe lendawo zokuhlala, izibhedlela nezikolo. Yilo iphupho lami.
Ibandla le-MDCT ligcizelele ukuthi lizancintisa ukukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bendawo ezijeneyo zelizwe ephalamende kanye lamakhansili lawo axotshwa ngenxa yokusekela ibandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT lithi lizasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance lapho selincintisa kukhetho lwamabhayi elections. Umgcini sihlalo weMDCT umnumzana Morgan Komishi uveze ukuba akusiqinise ukuba ibandla leli selilobudlelwano lelezwani PF njengalokho okuchiyo ngabebandla leMDC Alliance esithi bona bazamela iqiniso lenkululeko yabantwana beZimbabwe. Qhubeke wathi bazasebenzisa indlela zokukhulumisana lohulumende esithi kungehlula lokho ibandla leli lizatshengisela ngokuthula landele iziqondiso ezimunyethu kugwalo lwesisekelo sombuso welizwe. Ibandla leMDC Alliance liqina ngelokuthi iMDCT isetshenziswa libandla leZANU-PF ukubhidliza amabandla aphikisayo kuleli, kodwa leZANU-PF lithi kalilani lokulwisana kwamabandla la. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla leMDC Alliance lithi ibandla leMDCT liyazikhohlisa ngokuthi selibahluthunele ibizo. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa wokhokhela yeMDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi bazakwethula umbiko ogcweleyo ngalolu daba. IMDC Alliance ithi layo ibisemhlanganweni wayo omkhulu wokucubungula okunenge okuphathelane leleli bandla. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ezinaso, umnumzana Thakutswa Ngaziwore, ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngomvulo lapho amagqwetha akhe azakhalaza ukuthi akhululwe esitokisini ngemali yesibambiso eyebail kulandela ukwehluleka ukwenze njalo namhla. Lokhu kuvezwe ligqwetha likamnumzana Ngaziwore, umnumzana Webster JT, ekhuluma leStudio 7. Umnumzana Ngaziwore wetheswa icala lokugqugquzela udlakela ngemva kokuqhuba umhlangano izolo eduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals, lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba umnumzana Tawanda Mucheiwa, yena othi watshaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. Umnumzana Ngaziwore ubikwa elimele izolo kulandela ukutshaywa ngabantu abangakazakali ukuthi ngobani, bona abatshayele ntathela izindaba ebezikulumbuthano. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa ebhodabhoda emagcekeni endizamtshina elizweni ehlolisisa ukuthi alungele yini ukuthi ezokwethekelelana i-tourism isungulwe elizweni ngemva kokumiswa kwenhlelo ezithile ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Chiwenga obekhatshwe ngezinye iziphathamandla zikahulumente ufike eJoshua Mqaku Konkomo Airport kobulawayo namhlanje. Amanani avezwa lugatsha lwezempila kahle nsuku zonke aveza ukuthi sokulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla. NgoLwesine abatholakale baleleli gcikwane bebelitshumi lasitshiyagalolunye i-19, okulethe inani lasebehlaselwe yileli gcikwane kunkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,647. Asebebulewe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebengamakhulu amabili lamatshumi amabili lane 224. Ukusenjalo, abathenga njalo bethengise impahla ezitaladini bathi bayalandela iziqondiso zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngesikhathi imigoqo eminingi isiyekethisiwe kwele Zimbabwe le-South Africa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubelo nkosazana Debra Mugasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
So njengezisebenzi kumele sinanzelele ukuthi sigqoke amamask, siyasanitizer, siyenza le social distance. Ikuthi ekwenzeni khona lokhu kulohlupho lona lolo lokuthi even labo abasikhangeleyo bona laba abemthetho, you find out at the end of the day nxa sihlangana labo emabhoda kumbe nezindaweni lapho kukhanyelwa khona, uthola kuyukuthi bona abamthethweni kabakufakanga khona lokhu amamask. Plazi thina njengobulawayo sinanzelela ukuthi khathesi sicabanga ukuthi hayi COVID kayikho. So imfundiso kumele ibe khona
ebantwini ezisebenzini ukuthi benanzelele ukuthi bayagqoka amamask. Sesile tendency yona leyo ukuthi hayi iCovid isihambile ilanga selichisa, so sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hayi noma kuchisa noma kunjani iCovid lobukhona.
Labo abathenga eSouth Africa ke bazakwenelisa yini njengoba kumele beqale behlolwe ukuthi abalagcikwane?
Thina initially sasithena kube le one border i-post yokuthi ama-shops ebeseduzane lathi. So nxa sokwethwa umuntu sechekwa o-COVID nani nani, sinanzelela ukuthi kuyaphuza, ama-results angikhona ayaphuza ukubuya. So nxa kungayenziwa ukuthi kakube lama-permits awe one day ukuthi umuntu kachaphe ethenga ephenduke engalali, kumbeni nxa elala one day kungabe lamalanga ebuyele futhi emzini wakhe. Yebo, siyakunanzelela sebethu igcikwane leli likhona, but kasinanzeleleni lapho ukuthi abantu abaseviswe bephume behambe, ngoba siyananzelela ukuthi abantu bethu abaningi baphongukoda lapho emisini. Emisini is a one day, you cross and come back. So ukuthi kuqalisa ukuhlolwa amagcikwane lawa kuhlolwe ini, mina njengevendor bembona ingathi isnot necessary. Engaba le incwadi yakhe yakuqala ukuthi uhloliwe kavunyelwe echaphe phinde phenduke.
Lowo ngunkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe.
Izakhamizi zeMathebeleland South ezisemangweni wakoThibethi kusiya eChanyawukwe eGwanda South zikhala ezimathonsi nezifuyo ezitshontshwa ngamasela wona abikwa esevula lezibayeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zithi ziyakhathazeka ngokutshontshwa kwezifuyo zazo njalo sezihlalela evalweni ngoba zithi lawo masela lodlame. Izifuyo ezitshontshwa kakhulu esabelweni sezansi emaNdebeleni zibalisa inkomo, imbuzi labobabhemi. Umnumzana Hluphe Siziba isakhamuza kothibet eKalange eGwanda South uthi baleminyaka emini befuye imbuzi beliqembu leRenalitsepo God Project, kodwa bangabeyanga ngenxa yamasela.
Ombuzi zona lezi esizifuyileyo, lathi siyaphonga ukuthi amhlophe nxa uthe wavuka wathola zikhona esibayeni, ngoba bavule ezibayeni kathesi kabathinte egangeni. So kunzima vele, sihlezi vele izibaya zivulwa vele, uthola kwesinye isikhathi kusele 2, kwesinye isikhathi noma ule 7 uthola sokusele 13. So yibo bunzima esihlangane labo kakhulu ukuthi yikho kusokusilethela futhi indlala esigabeni, ngoba sayenelisa ukuthi kumbe mhlawumbe ungathengisa imbuzi lawo yesitolo.
Ngaphandle kokutshontshwa kwembuzi, abafuya inkomo labo bahlala bekhala. Umnumzana Tsepangoyo oyisakhamuzi senkwale eGwanda South uthi seziphelile izifuyo ngenxa yamasela.
Izifuyo zitshontshwa imihla ngemihla, zitshontshwa imihla ngemihla. Abomthetho bona kasibaboni phela bedlala indima yabo ngokupheleleyo ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo lokho, ngoba kade into yaqala kade kudala, njalo lokho iqhela iyanda isiya phambili. Kodwa kasiboni phela kusiba lobubelo kwinto edanisayo kakhulu.
Umnumzana Nathaniel Moyo ngusobhuku endibeline esinayi eGwanda South uthi sebesesaba lokubikela amapholisa lapho betshontshelwe, ngoba kungekho okwenziwayo kulawo masela.
Njengoba usaripota enxayeni amaripoti angena kudaladala kula action eyenziwayo, umuntu wakhona liyamuripota babuye bamthatha khonapha kusasa ophendukile yambona eselilayo khona. Seze sisaba lokukhuluma ukuthi sitshontshele lapha, ngoba ngikwazi apho ukuthi umuntu wakhona uyayekile.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Vivian Ndlovu, isakhamuzi eKalange laye ochothoza umsebenzi wamapholisa.
Amapholisa akabasiphathi kahle abomthetho ngamasela. Ngingatshontshelwa namhlanje ngihambise ilizwi ngithi ngitshontshele lapha, babe bathi awucabangela bani, angilayo umuntu engicabangelayo. Indawo yakhona yokuthiwa kusebhanana lapha abatshontsha khona akufikeki, bayabulala. Kwathi ngenyanga ephelileyo kwabahamba abantu belonda imbuzi zabo, bafika batshaywa ngamatshe baphenduka bengatholanga imbuzi zabo. Amapholisa akabasincedisi sweti.
Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni, umnumzana Philisani Ndebele, uthi sikhuluma nje kuleqembu lamapholisi eliphume ijumo ukuyadinga la amasele ezifuyo endaweni yeshanyawugwe lapho abhahe khona. Uthi abalezikhalazo ngendlela abaphathwa ngayo ngamapholisa ngemva kokutshontshelwa izifuyo zabo kumele bahambe esikolo seshanyawugwe bayebona umkhulu wamapholisa khonale uMnumzana Katsura. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izulukandaba sayadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa logogo uMasibanda uPriscilla Sibanda ongomunye wasebehlala ezintabeni bese sehaba amapholisa abuya abachaya ngemva bokuthi begxothe othekecha abasebesemba igolide emangweni wabo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Hayi, siyamukela baba Khandi.
Ye, ungasitshela ukuthi kwahamba njani? Sizwa kuthiwa kulomama owaphupha igolide khona ngapho wabuya wazoli igebha.
Satshelwa kungu-January ka-2020 yomalumnyaka sisemhlabeni wezilethi kwathiwa kulomama owemberengwa ophuphe igolide. Izakhamizi zala sisemhlanganeni wezilethi. Izakhamizi zathi lapho aphuphe khona kuduze lemizi yabantu njalo ngayephupha emberengwa. Now abantu laba bazofika mhlaka 31 August bavuka begebha mhlaka 1 September. Izakhamizi zakalanda mhlaka 6 kwasobhuku kwathiwa akunamvumo lapho abagebha khona i-World Heritage Site akumelanga kwenziwe njalo kuduze nemizi yabantu. Amagodi awemkoti atshona kakhulu okuyikuthi bekuzawela iinkomo zabantu njalo kuduze lapho kulomthombo abantu abanatha khona. Abantu laba basuka babathanisa impahla babathi emgwaqweni afoka zangena i-riot. Ngikhuluma nje ifoni iringa iringa ngisebhalini ngifona ngisentabeni. I-riot yangena labotereka la emgodini baphenduka otereka batho bathi nangu ugogo obuyela bulawe idoleni isandla yami ngangingaphandle kwekhaya. Bagijima amapholisa bagcwala ekhaya bafica kulabomakhelwane umathi Khumalo abamthatha bahle bahamba naye bamtshaya kabuhlungu. Endleleni behlangane lomunye uthembelani sini ekhaya bafika bahlukuluza abantwana babatshela ukuthi kabandine bamlethi ngoba yini umuntu engifuna ukubulawa. Ababehlukuluza ngamapholisa sahlala besalala ebhalini ekhaya singena okwemzuzu emlutshwana. Izolo ngikhulume lamagqwetha abamalungelo abantu ngathi ngibuyele ekhaya kodwa akubuyeleki phela ngoba ekhaya ngithuthwe ngamapholisa njalo othekethi abakhona bakwamakhelwane.
Othekethi abakhona bavela ngaphi?
Othekethi abakhona onguye wayethenga kakhulu wathi yena yena ungujaha weflabhisi. Asikwazi bebavela emberengwa lapha okwabuya khona umaphupha sisebuzimeni sebaningi vele silala entabeni ngoba kuthiwa amabizo ethu angu-17 asemapholiseni ematoni.
Manje ezintabeni lapho yikho elidla khona lihlale khona kumbe lihambe kuyalala nje kuphela?
Ekhaya sehloko esikhathane esincane mntanami sikhangele sibone ukuthi akunamuntu ongabaduze nekhaya. Singene sipheke kumbe seshele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni. Ikakhulu sicathela abantu ababili otoketsa abafisa bedaleka bekhona emakhaya bomakhelwane. Mina ngingumakhelwane wabo okuyikuthi kuku-500 meters ukusuka kwami umuzi kufika kulowo muzi abakhona.
Sizwa kuthiwa umthombo elikha khona amanzi ungani wafakwa ithefu ngotheketsa laba, kungakho liqiniso yini?
Umthombo owafakwa ithefu yiye ngobaba othiwa nguDumisani Ndlovu othe lokhu angakufakazi hathi ayisuwo thina esikhakuwo nomunye oduze nendawo yeneyoekade ngigebha khona bathi babecakula muthi ongamimhlophe phakathi lamaqogo esehlile. Kuliqiniso sibili izakhamizi ngapha sisebunzimeni.
Manje amagqwetha atheni njengoba likhulume lamagqwetha alwela ilungelo likaZulu atheni?
Amagqwetha athe ngiyele ekhaya phoke akuyeleki mntanami ngoba izatshelwa ngumntu okobulawayo athi ngiyele ekhaya engasoze aphinde akubone futhi ukuthi uyaphila kunenjani aze sokuhamba kwesikhathi ukuthi yenwami elathi ngabuyele ekhaya nomunye wabantu asebabulawayo.
Sizwa kuthiwa bakhona abalimeleyo ngemva kokutshaywa ngamapholisa, banjani? Sikhuluma nje
abalimeleyo izolo bebehambile baya kudokotela ngumartin khumalo Thembelane Sindi noDuduzile Ndlovu. Abantu abaningi abathakayo langengulo bayesaba ukuthi badlule egcekeni, abantu bamabhacigcaci bayesaba ukuthi kakhulu umsindo kwamapholisa lawa eza kuyezwenata ezitolo amatyala azabakona kathayi balimele sibili balabathathiwe bahambile esendlela.
Hhayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga balaleli, but siyathemba sinoza sivikela umndimi kuphela njengoba umthetho elizwe lakithi amapholisa eseyizithe zabantu yabo.
Hayi, lathi sibongile, siyakufisela inhlanhla.
Lo-ke ngugogo uMasibanda, uPriscilla Sibanda, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo lelana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Loveness Wesa, umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika kwinhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Usichasisela ngohlelo aluqhubayo. Mhlaka 21 September ngeMonday sizabe sinomdlalo sicelebrate i World Peace Day. I Love Peace Harmony incedisa nje, it's a non-profit organization, so incedisa izindaweni okufunakala uncedo. Mina ngibone ukuthi ekhaya kufunakala uncedo kakhulu right now, uncedo olufunakalayo ngolo amanzi. Bese siqalisa ukuthi sigebhe imigodi, ama wells, ama borehole. So I Love Peace Harmony iyancedisa ukuthi sikwanise ukuraise imali esizayihambisa kekhaya. Sizaqala ngeweli yokuqala, izabe ise Bait Bridge esigabeni between Bait Bridge leGwanda. I think isi under Gwanda now. Indawo leyi ithiwa iDendere oMareka. Omakhelwane abahlala khona sebesikha amanzi very far emzingwane, kukhatshana kakhulu. Iningi labo sebeze behlala khona lelenyamazana zabo, sebasuka lezinkomo zabo lembuzi zabo, abasahlali ezindlini, sebehlala emfuleni ngoba bekunzima ukuthi banathise inkomo zabo lokuthi labo bazuze amanzi abo okunatha.
Likhangelele ukuthi isikhwama senu sifike kumalini? Yizizalwane zalapha eMelika kuphela kumbe labavela kwamanye amazwe?
Umbuthano wethu umhlaka September 21st u-open ngomuntu wonke. Umuntu wonke uyinvayithiwe la. Umdlalo lo u-free, akubhadalwa, and kuzabe kulama-artist eZimbabwe azaperforma. Lami lo mntanami sizaperforma, sizagida, sihlabele, kube mnandi sibili. So sinxusa kakhulu abantu abavelela khona lekhaya eMathebeleland, la konke nje around iZimbabwe yonke eli diaspora, ukuthi ngabe liyabuya lizofaka lana okungamapeni kwenu lincedise abantu benu ekhaya. Iwelay sizayenza, eyokuqala izaba seBait Bridge, esibili sicabanga ukuthi sizoyenza eBulawayo.
duzele makhokhova laphana kumbe sidinge njalo linyi lokichi lapho kungaba khona lamanzi ukuthi abantu bonke abeBulawayo babuye bazothola amanzi bengabhadali singa raise imali sicabangela at least $10,000 or more ingaba yi 20 or more that's even better siyakwanisa ukwenza i borehole A1 esingakwanisa ukuthi si maintain sihlale i provider inika abantu amanzi nxa usazi omunye umuntu nje oyi 1 kumbe ngabe se UK ingabe se America ingabe se Europe somewhere kumbe se South Africa ulokumsebenzi la yakwanisa ukuthi afake noma i 50 cents loba i dollar thina siyilapha nje singumlomo wenu singamehlo enu sizindlebe zenu singapha emazweni so siyatshela lathi abalenhliziyo zabo zokunika ukuthi hayi cele lathi kungaphe banganini bethu base America la ngapi ngapi
buyini okwenze lakhetha indawo leyi eBrightbridge njalo lisuka khona yiziphi ezinye indawo elikhangelele ukuthi lizincede
okwenze sakhetha iBrightbridge ukuthi mina uLoveness wesa ngikhulele eBrightbridge between eGwanda leBrightbridge eDendele so ngikhule ngale labo gogo amanzi ayevele ehlupha so ngithe ngo 2009 ngakhangela ngabona ukuthi abantu bekhaya bafunani uncedo kakhulu futhi sithuthukise indawo yakithi siyenza amanzi sihlanyele izihlahla senza ama projects But angizange ngenelise ukukwenza ngingedwa lami ngangilokwami kwakungibambile eAmerica ngapha impilo kayichiphanga you know emadorobheni siyakubona amapicture atshengisa hayi abantu baline lamanzi kuyakhathaza kakhulu thina ngakithi endlini yangithi sile borehole ngathenga indlu le borehole so umama la iyancedisa abantu omakhelwane babuya bezolayina lawo bezothotha amanzi ngitshela umama ngithi hayi mama lingababhadalisi uNkulunkulu uzalinceda lani banike nini izihlobo zikamlimo ezidinga amanzi ngenhliziyo yami ufuna ukuncedisa lami so ayi ngiyahamba ngicele labantu abantwini bakithi ngincedisani bantu kithi ngincedisani so ngiyabe love peace and harmony basebenzisa ayisukuzwile loveness sizayincedisa abantu bakini sidinga abantu abazancedisa kuma projects amaningi ayenziwayo ekhaya ukwenza ukuthi libe kwazi ukuthi imali zenu ezibuyayo ziya ngapi kazi ngene esikhwameni sika loveness singelina lizaba yini likwazi ukuthi imali le inga ehambe ngapi yagepa ngapi kwafunwani konke lokho siyalicela siyalidinga ukuthi ngena nini libe ku committee yama projects lawa esiwayenzayo ngingabe ngiqalile something but asikho kwami ngokwabantu bakithi ekhaya ngokwenu ngokwethu sonke imali le yabisele sihle singene eBulawayo siqalise imigodi elandelayo ngizwe kuthiwa kule migodi eyagejwayo amabohole lawa kala maphasi okuthi amanzi aphambi so sizazama ukuncedisa silandelele lathi labe city council lokithi ngalogi one at a time that's the strategy sincedisa ilokithi ngelokithi
leyo bekuyingxoxo lo osazana Loveness Wesa umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Africa unhlanganiso ye-Love Peace Harmony ehlukani esikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela ibandla leMDCT elikhokhelwa ngokusazana Thokozani Khuphelithi seliguqula ibizo libe yiMDC Alliance okuyilo elizalisebenzisa kukhetho emcimbini eliqhubene namhlanje eMorgan Tsvangirai House eHarare kodwa ibandla leMDC Alliance lithi ibandla leMDCT liyazikhohlisa ngalokho siligqiba lapha uhlelo lwethu Lwa namhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.